Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo LACCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ivandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni, ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla le-CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo i-voters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilodaba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqwetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hatshi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy nale ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khonapha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama-soft copies kuhlupha ukuthi singasifake ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi-ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungelabuqili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonoko, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukuqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilubona njani udaba lwe ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa ngakulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa ubesiba phansi likubona njani ukuhlela kwezek ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi izek izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshani nje elilodwa hathi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi izek yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abezek bavela bayala bencediswa yibo nabezanivoti
khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu lapha nephepheni kuhle kutshengisa ukuthi izek imanga yodwa izek ilabo abantu esingathi ngabaholi bezanupepa abayibusayo izek kayisiyo nhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba izek kuza kuba into ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapolisa lamasocha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla lesisi lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwe ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni oyirali kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Gift Siziva uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu elezano PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo sethu kubana ke yes esilenhlelo eTshuru eapplyelwe yavunyelwa ngamapolisa kodwa ke kule kara likuma ema constituents enxa yokubana ke lapho sikhona ama activities asabalele indawo zonke ngoba ikara ke ikuhamba nje ikhuluma labantu kasonto ke engadinge kubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula inxa yokuthi bana konke lokho kwenzakalayo kule an effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abainterested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalange pure my instruction ngaba ama-political party and politicians over ukubana kuvunyelwe abanye kuyaliswa abanye izanu iyabhodle ke sibabone kobulawayo bebebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu inxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke the campaign abe senza makara la busikangelele wana mapolisa fanele ku apply umthetho universally equally and in a fair manner ekuba bonke kwe abantu abakhankasayo ngiyabonga.
Kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga eCCC avimbile yini imigwaqo phazamisa ukuthula ukuze abotshwe imvumo yokuthi libe le road show kumbe icar rally yona belitholile yini emapoliseni
ngakakhulu yemhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe supplyele emapoliseni njalo siyabe sikuveze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani. And as part and parcel of our mobilization efforts, abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke. And as part and parcel of our program, nxa kuthi amapolisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokhu. So thina silandela ke umthetho osenza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni le-Studio 7. Lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele esigabeni seMzilikazi Mpophoma koBulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho.
Iningi lentsha kulendawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamatshumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalo nyaka.
Awasincedi ngalutho la abantu besithembisa amanga bethi bazasincedisa. Ayi akhulu.
Omunye njalo othi asoze adluphe ngovota ngumelusi Moyo oleminyaka engamatshumi amabili.
Angarejistele ukuvota wasincedi ngalutho.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge-20 years kuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina siyabe sikukhangelele njengama-youth siyabe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo kusuke le zinto esizitholayo nje athi ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Asilamagetsi amanzi, imigoqo yethu ifile. Lokungcono nje kwesesibhedlela njengoba ikliniki okunye sabe singenazi imali, thola ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama-$10 asilawo. Thola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu.
Unkosikazi Simelo Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Kodwa silezikhalazo njengabomama abatsha, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asilala lapho esisebenza khona. Abaningi sebengangayekeliswa izithembiso ezingaphutshiyo. Asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. So thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguye yethu wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment.
Umnumzana Patton Tafumanay yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina nginzalo yaseMpophoma leMzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene izititshi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama-club lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo imigwaqo ifile amanzi kakhulu amagetsi akula imisebenzi kakhulu amafactory avalile avotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezano PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
uncintisa emele ibandla le-Citizen Coalition for Change TCC umnumzana Desmond Makhaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers i-issue e-devolution leyo ndaba is a very critical and important issue within the region
abamabandla ezombuzazo aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo ngiyimele studio 7 ikamera mu-Ezra Jesus Banda
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote
Osiyabonga Ezra Chisa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya kobulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele enkundleni ithi litshona livuka njani basakazi hayi basakazi kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu kodwa ngokwenza dolo lo kunini abantu bathenjiswa kusukisela ngabo 1980 lokho abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa kambe ngempela ngempela lithini ngabantu bethu abangafuniyo lithini abantu bethu abayekela izikolo lithi kusasa labo lingani kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana bazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhulu eziphezulu kuphela na abantwababo futhi yibo abazasala behlupha abantwabethu asikunanzeleleni khona lokho ngoba bethu abantwana babo ababo bayafunda bayahamba beyofunda phesheya le besuka lapho yibo futhi abazabuya bezohlukuluza abantwana bethu kambe kusukisela ngo-1980 sasitshona sigidiswa khona ngale kuthiwa kwenziwa iphungwe sitshona sihlatsheliswa sigidiswa lamanje abantu lokhu kusakhulunywa izilogane lezokuthiwa pasi lobani ngalesi sikhathi uyahle ubone impela ukuthi lizwa liye phambili la lizwe liye muva mpela aliyi phambili kube sokusiba labantu abazitshaya isifuwo abanjengabo Chris Mutwanga labana othi ozitshaya isifuwo ngokuthi yena wayesempini uzitshaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka uzitshaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinisi hayi futhi lokhana kuyadani sashemu lokhu kodwa abantu bakithi aya sivoteleni inguquko
studio 7 sabini lemsakazweni siyakukhuluma umsebenzi iyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zithusela abantu emakhaya ukuthi bevotele izano PF nkani lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele izano phela irigging mina leyo ngoba ma uzathusela umuntu ukuthi engavotele i-opposition lizamxotshe esigabeni kumbe lizomshisela umuzi irigging yona leyo ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi izano PF yezawe okay ngoba ma siya kwi-election akwaziwe lapho kwawela khona indulo xaxaxa so asikubeke sithi ma kungawini i-TCC bonani be-TCC balelungelo nalo ukuxotsha lezo zinduna lapho ezikhona ngumuntu wezanu bemxotshe khona lapho lapha khona ngoba awungeke ukukhulume uphawula ngento engakwenzeki kuyiwa ku-election ayikafiki election so asiphile nje abantu bandawo sizabona ngemiphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngobani bawinile kodwa izinduna labantu bezanu sebekhombisa ukuthi election le sebeyirigile ngoba vele mase besithi bona bazaxotsha abantu esigabeni bakwazi ukuthi bona vele act election babe yibawinile aso kuwina lokuyuri gabantu bezimbabwe amazimbabwe tsumela sikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith uSmith welochulo njengolwezano noDr imbona olwezano solithi bawesi ngoba lo muntu kasavunyela ukwenza intando yeninga kusakhethwa umthandazi uSmith wabayekela bahamba ke election bavote uSmith wabayekela balwa la ebazi bathathilizwe ayizano ayisafuna isi western oyesmith angazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ku20 ezimbabwe amazimbabwe nakubone lokho siyabona
ngizana kumandla wako kwawo manje lapha ngisho ukucela ukuthi abantu kungani sokubantu bavote lapho njalo sesivotele inlogo yezaphu sonke sithwale iyo kwaphana inkulu kodwa sibe baningi ukuthi yonke indawo lapha kancela khona ukungalali kwini ngabantu kuphela kwini ngabantu kuphela esibona ukuthi kathi izana ngeke isarinde umbuso ukuthi ngeke nje usarinde babe lingazisabalelisila ngiyikodi ngeyampila indawo eziningi impila ngibona ukuthi kathi izana ngeke siwusarinde umbuso ivote lezi zaphu sonke sigcwale kulokhu ezaphucwale mpela vote ibe labantu kulezo ndawo lam ezinye indawo engathi ngala makhansila khona ibe labantu abayidlula khonapho kungabadlayo konke izabe ngayala ngombuso uyabonga studio 7 mpela lingifodlele
zakwaze studio 7 sanibonani sihlale phezu kwedaba siyabazwa abantu babanifezani p f ngepropaganda abahlala siyalidinga ukuthi sesithenjiswe sazi hlobo sithenjiswa from 1980 ethenjiswa kuze kuze kusebenzi kulinge sibona lokhu lizwe ubukhazikhazi bamabhoda akusenzeli ubukhazikhazi bama-airport akusenzeli lutho ubukhazikhazi bephalamende akusenzeli benefit abona so sizwa ma bekhuluma nge-development basitshela ngama-airport basitshele ngamabhoda basitshele ngamaphalamende akuthina kusincedise lokho lokho kubenefit abona ngoba bafuna ukuthi bebehlele endaweni ezikho ezinemoya ezinama-aircon ezina-air but thina abantu esihlala emasiza ngakulanto kusibenefiti ngalutho into esifunayo kuzolifunctione kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube nemali emabhenki kube netahola kahle abantu babo befunde kahle ezikolo zenezo zinto esiyifunayo ubukhazikazi bamabhoda ubukhazikazi bamaphalamende avele akusenzeli lutho akusinto ephela usiko etafuleni lokhu kuye bazenzela bona babaphezufot nobavele ama-airfos afford so
sanibonani sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngajabula le audio ma engafundwa bayizwe bonke abantu nabezanupiye lasephalamente ayingi mina ngizivuza ukuthi kade ojob uskhali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesi sikhathi kodwa kunabantu bezanupiye esibabonayo bephomba ukukhutshwa kuthiwe kala cala kanti amakhothi ezimbabwe kungeneni kunalo wayetha umuntu lo kuthiwa umtori lo wayegqoke i-t-shirt e-green lo echa umuntu kodwa uphandle kabotshwanga kuna lo warepa umntwana ona 12 years uphandle kathi imithetho yasezimbabwe injani
sivuka njani msakazi sivuka njani sekusekivikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona elizwe dubo olukhona elizweni izanu izanu ngehlule kuriga lo nyaka next year kusiya kubo-february kusiya ku-april kusiya phambili leyo baningi abantu abazaphenduka babuye elizweni bazozama impilo besekhaya la kodwa izanu ingariga phumelele nge-rigging baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe kusiyafika next year april south africa lebutswana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphuma elizweni ngenxa yokuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu ngenxa yokuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba uhlupho olukhona izanu p f izanu p f ma ingaphuma into ziyoba ngcono so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga kuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya ubatshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni sikhathele ngalaba abantu laba since 1980 kwasembusweni kwathi ilizwe selife ngamandla manje akusela nto engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi basibavotele utshintsho ngiyabonga okukhuluma ngomasinga ngilapha kobulawayo ephumule emadonsi
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wamuzwe bonke abazali bethu enisizalani sekhaya lisho laba abasapota izanu lisapota kanjani izanu kulalilizwe izikolo azikhanyi bonke matabo egwanda ama-potos everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizweni ingane zenu ezifile emazwe kuyanicela bakithi nivote ngotshintsho nivese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bazo siyahlupheka emazweni akukhanyi siyalicela bakithi izanu liphume sesidubeke kakhulu nasemazweni siyadubeka abazali bethu bayadubeka ngiyanicela
nosalubonani basakazi balanaamadlawa azenze ngathi akhampenela umnangakho bamenza ukuthi isithathiningi xa ngempela bezo imisebenzi kakho iyazikhampeni yiphi imisebenzi ko esitshela ngebhoti silandile ebhoti ibhoti idlulisa lokhu akudlisayo noma ngaze bebe bedlula ngaphansi kwesihlahla okusalayo kwaz into esidingayo emgqoke bantu ma imali ngabe ulungisisa besitshela ukuthi ilungisise imali alungisise ezibhedlela alungisise imigwabo yilezo zinto kanye nabantwana baseZimbabwe bonke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono. Kanye nokusitshela ngebhotele ngani izinto vele singelandlazo. Omnye wakwasitshela u-Angwini Spanda wasitshela ngama-helicopter, uthengwa kwama-helicopter singena lapho kuza sizane siziqhubela lezi izinto esizidingayo antizwe lezi. Ungathi khonapho uyamtenela lokuthi nje ngabe kuthiwa batshawa nhlolo bethi hhayi sesiboni alizani semalini silungu 1-2-3 silungu sesibonile ukuthi asenzanga kuhle this term ngingasinika sizenza ngcono ngabe kungcono. Ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kunemisebenzi abayenzayo kulani lutho abalwenzayo lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umlilo oqhamuka esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu, lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bephendla emloteni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abakazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMawui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamura Igwegwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii umnumzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa umlilo. Njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu, kwatsha lezakhiwo eziningi, kwatsha lendawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka izinkulungwane mdabu weHawaii. Le into edanisayo kakhulu ngoba eziningi izinto eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangele ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba, uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini, ingxenye ye-United States of America. Lokho kutsho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii, uhulumende we-United States uyangenela kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakale elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo. Yikho-ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho-ke nxa singakhanyela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo kusho ukuthi sikhanyelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe nalapho okule mpahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezinjengasekhaya, ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Gandhi, okwekhaya hayi ngomumo okhona kathesi elizweni hayi akukho alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende, ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje, ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelane layo eHawaii. Kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawo amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala, njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi, njalo abe nendlela yokunceda lokusiza abantu ngemva sekwenzakele lokho. Hayi ekhaya ngomumo okhona kathesi, hayi iqiniso sibili ukuthi khona nxa kungenzakala into enkulu njengaleyo, hayi kuyabe sokuyihayi otshileyo ofileyo olahlekelweyo yikho lokho. Hayi akulanto esingayikhangelela kuhulumente ukuthi engangenela akuncede, ancede iloba ngubani. Hayi akukho lokho.
Alo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.